So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazibu 7 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usiba lukhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude owe-Al Jazeera oveza inkohlakalo elizweni.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi.
Ibandla lesi silikhala ngokwalela ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha amalunga esithi abanjwa ngamandla ukungena imihlangano engatsha zama-cell awe-ZANU-PF.
Liqiniso umsakazi ukuba siyancitshwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli bethu. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi nsuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya le nto esithi social media.
Kodwa amapholisa athi awasekeli hlangothi kudaba lokupha amabandla imvumo yokwenza imihlangano.
Indaba yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usiba lukhulu webhanga le-RBZ umnumzana John Mangudya uzigwaze ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende kulandela imbiko yokuthi kuzatshengiswa umfanekiso kamabonakude oveza inkohlakalo elizweni kumabonakude we-Al Jazeera. Umnumzana John Mangudya wethule umbiko izolo esithi uphendula imibuzo eyadalwa yinzwisa yohlelo lwe-Al Jazeera olwalumele lwethulwe ngeviki edluleyo kodwa lwadlulisela phambili. UMangudya uthi ibhanga le-RBZ kunye lempahla elungiswa eZimbabwe akufakelwanga izijeziso zenotho ama-sanctions. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutjera.
Ngokubona kwami uSipho Lukhulube kumele amelele ukuze i-documentary silibone sonke, asinike i-press statement. So kukhanya njengani uSipho Lukhulube kulokunye engafuni ukuthi abantu babekwazi ngokulethe i-press statement kumbe umbiko lo i-documentary lingakaphumi. Bekumele sonke silibone i-documentary, nxa silibonile nxa kuyukuthi kulezinto angavumelani lazo, esesitshiyele ukuthi lapha nalapha haya ulo ungawelelani le reserve
thing. Manje ngokubona kwakho i-documentary le ingaba ilobufakazi na obuqinileyo obenza ukubana uSipho Lukhulube athathe amanyathelo onala?
Uzananzela ukuthi intathelo ezindaba ezalungisa i-documentary le bebesenza iqhinga leliyana elokuba undercover. Bebengazivezanga ukuthi ngama-journalists, njalo bebengazivezanga ukuthi bebedinga i-information. So ngokubona kwami ungaba khona sibili okunye okwakhulunywa documentary ngabanye abantu ongenza ukuthi uSipho Lukhulube laye achaywe luvalo asilethe le statement lesi, ngoba kuthiwa khona kunomunye owayesithi uyakwazi ukuthi afonele uSipho Lukhulube we-RBZ nxa efuna, uyakwazi ukuthi amfonele mahlayana nje bekhuluma ngendaba lezi ezimani London.
Ungachasisela abalaleli ukuthi nxa kuthiwa mani London laundering ukuyini kahle kahle i-money laundering
ngamafeature ngathi mina i-money laundering yikho lapha oyabe uthola imali yakho ngendlela engayisizo kumbe ngendlela ezingekho emthethweni bese uzama ukuthi ugeze imali leyana ngokuyifaka kuma business legal kumbe ngokuyihambisa ngendlela ezilegal so ungaba uthengisa ama drugs kodwa usuzama ukuthi izimali zangkhona ozithola ekuthengiseni ama drugs ube lokuyi business kwakho okusemthethweni abantu bengakwazi ukuthi izimali zakho uyazithola ngapi kumbe uyazizuza njani
ukubona njani ukuvuma kukasibalukhulu uMangunja lapho esithi yena izijeziso zenotho azikho kubhangale ABZ ukubona njani wena
indaba yezijeziso zenotho le isindaba engathi mina isithethwe ngabantu bempolitiki njalo izijeziso uSibalukhulu uyasitshela sibili ukuthi akula izijeziso ezikhona ikakhulu ekuthengiseni igold namanye ama-minerals okuthi iZimbabwe uyabe kumele idinge amanye amaqhinga okuthi ithengise ama-minerals wona lawo so kutsho ukuthi indaba yezijeziso le esikhuluma ngayo ikakhulu nxa sesifika lapha kuma-elections indaba esingathi i-politics kuphela kodwa izijeziso zangikhona bone ukuthi ziphambanisana ikakhulu nxa uSibalukhulu esitshela sibili ukuthi akula sijeziso ezikhona.
Alo ke ngumnumzana Masimba kutshela ingcwethi yecubungula ezenotho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla lesisisi likhala ngokwalelwa ukwenza imihlangano ngapha lisithi amalunga abanjwa ngamandla ukungena imihlangano yengatsha zamacell awebandla lezano PF. Leli bandla lithi ngomgqibelo abasakhulayo bebandla lezano PF babikwa behambe ngandlu ngandlu emzini we-East View eHarare bebamba ngamandla umuntu wonke obalisa amalunga amabandla aphikisayo ukuthi aye emhlanganweni waleli bandla. Umgcini sihlalo wesigaba seHarare umnumzana Goodwill Masimirembwa webandla lezano PF ubikwa etshele intatheli zindaba ukuthi ibandla lakhe liphakathi kohlelo lokucwayisisa ingatsha zamacell kodwa walandula ukuthi babamba uZulu ngamandla ukuthi aye emhlanganweni le. Sixoxe lo mgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kulezi nsuku balohlelo lwabo lokwenza ama-cell ukwakha ama-structures abo belungiselela ukhetho belungiselela ama-primary elections abo endaweni eziningi lakithi lapha eMathebeleland South kuyafana njengakwezinye indawo zelizwe iZanu PF iyehluleka ukuthi ithole inani labantu abafanele ukuthi babombe i-cell babe sebecina sebesenza indlela ezingaqondanga ezokuzama ukwethusela abantu ukuze babe ingxenye yawo nxa bebiza imihlangano yabo boleni babiza bathi imhlangano yayo wonke umuntu abantu ngendlala langezinye izinto abakhangelani lazo ezigabeni bagijima bayegcwala becawa ukuthi mhlawumbe kulolunye ihlelo olubhaliswa nguhulumende bathi sebefika kuleyo ndawo lapho kufuze kuhlangane khona bafice sokuchaya izilogani zezano PF abantu sebebhaliswa sebethatha inamba zabo zezithupha sebephiwa izikhundla ezijiyeneyo kuthiwe sebeyingxenye yamasele kodwa ngeqiniso abantu babevele bengakufuni abantu bonke bakhala ngalolu hlupho eMathebeleland South lalapha engikhona kugodlwayo kuyafana akuchiyananga abantu babizela imihlangano engacaciye ukuthi ngeyani sifika phambili sitshintsha sisibangezano PF abanye abalesibindi bayachibilika nxa sebenzile ukuthi hayi lo mhlangano somhlangano wentuthuko kumhlangano nje wokuthi izani PF yenza into zayo bachibilike bachiyane lakho kodwa le into ekhahlameza abantu njalo ehlukumeza abantu kakhulu abantu kabayithandi into le eyenziwa izani PF angazi ukuthi kungenzakalani ukuthi izani PF ibone abantu kabakuthandi khonokho abakwenzayo nxa bebiza imihlangano yabo kabacace ukuthi hayi sibiza umhlangano wamaseli wezani PF ongwezani PF ahani kodwa iningi labantu bakhathele ngezani PF.
Ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapho esigabeni sizwa kuthiwa kungani kulokwethusela kwabantu phambilini kokhetho.
Liqiniso umsakazi kuba siyancishwa amathuba ukuthi sihlangane labalandeli be. Kodwa into esiyibongelayo ngalezi insuku ukuba sokwabuya i-technology, sokwabuya lento esithi social media. Abantu sihlangana nsuku zonke ngezigaba ngezigaba. Silama group kakhulu awe WhatsApp, abantu laba bahlanganela khona bekhuluma indlela abangazenza ukuba bahlanganele balungiselele inguqu. Okumqoka kulezi insuku okuvele kuyinkulunywe ekhulunywayo ngabantu indaba yokubhalisela ukuvota. Thina njengebandla sikhuthaza wonke umuntu oselizweni leZimbabwe, wonke umuntu lapha eMadebeni South ukuba abhalisele ukuvota, ikakhulu ntaka. Kababhalisele ukuvota, okunye singakukhuluma singakukhuluma. Kodwa nxa abantu bengabhaliselanga ukuvota siyabe singenzanga lutho. Inye kuphela into ezakhipha iZANU-PF embusweni ikuthi siyebhalisa ukuvota ngobuningi bethu njengabantwana beZimbabwe. Siyevota mhlala ngokuvota, sibuye sivikele ivoti yethu esithi ngesilungu i-RIP program, register, elect and protect the vote. Siyabe sesivikela ivoti mase sivotile. So okunye singakwenza singangakwenzi, kodwa umlando esilawo khonapho njengephathi sesibeke okunye eceleni ingqondo yethu lemizamo yethu siyifake kulolu hlelo.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela, umgcini sihlalo webandla lesi esigabeni seMathopeleland South, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseFilabusi. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi ukuze sizwe ukuthi kungani amapholisa encitsha imvumo abamabandla aphikisayo.
Indawo yama-rallies nxa sikhangela thina njengeZimbabwe Republic Police, ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority. Ama-regulating authority yiwo ama-officer commanding police district. Ungaba le-notification kumele bahlale phansi lama-conveners labanye abalama-interest ngendaba ye-meeting ngendaba ye-rally. So thina ukuthi sibinike impendulo esithi thina impendulo meyi sigcwele ama-fake. Ngicela labo abalezikhalazo bahambe bayokhuluma labo regulating authority kumbe basinikeze ama-gate lendawo lapho abathe bona amapholisa akazange abavumele ukuthi babe lama-rally.
Assistant Commissioner bathi bona baliswa emarondera eRusape leMurewa bephiwa mpendulo yinye ukubana kulamanye amabandla ezombusazwe alamarali ngamalanga ona lawa babe bewakhethile.
Ngiyakhuluma lawo ama-regulating authority bangitshele isizathu ukuthi isizathu sangikhona akuyini kumbe kule kunye ekungabe labo ama-conveners yengasitshelanga.
Hello ke ngu-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Sivote inkululeko.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi sezithenga amanzi kulabo abalawo ikakhulu abezinkonzo. Zibhadala idola leMelika elilodwa ukuze zithole inkonxa eziyisithupha kumbe eziyisikhombisa ezamanzi. Lokhu kulandela ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kusukela ngeviki edluleyo osekubangele ukuthi abahlali baleli dolobho betshone befolele amanzi ezibholaneni. Ikhanseli ithi izitishi zayo ezise Fennel leNcema lazo ziyacithelwa amagetsi njengezinye indawo elizweni okubangela ukuthi zingenelisi ukupompa amanzi ayeneleyo okuyiwo imbangela yalolu hlupho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association.
Nxa sokutheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama-reservoir kokubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi manzi. Kube luhlupho olukhulu kakhulu-ke koBulawayo, abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi, kodwa izolo izindawo ezijiyajiyeneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga. Siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukunqoka komhlabathi singathi topography kumbe igrade kodwa akakuthi ukuthi ahle abuye ahlale khona ayizindawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kawasekwa sehambile njalo kule bhawuze yodwa kuphela kobulawayo so ibulawayo lama wadang 29 so ntemba sakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze yodwa amawadang 29 amawadi lawa ama townships manenga kula edluli 29 so ukuthi bhawuza nje ifike lokuchine lodwa isuthisa abantu izindlu zinenga kakhulu ngoba uyafika ukuthi iwadi maybe lama section yangu 10 angu 11 angu 12 angu 13 siya ngokuthi inganani ikugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana inxa ukuthi omunye uzabe ufuna ukuthi abuye lama bucket angu 10 omunye 15 omunye 22 even zone iziporane igcina zisandelwa kakhulu abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba baseduzane lamasonto bakhona ama church njengabo Roma your family of God labo bani labanye nje abayebe lama lezi borani zabo bayinelisa ukuthi bathengisela abantu sebengathenga kabantu ngedola amabhaketi angu 5 mbe ngedola amabhaketi angu 6 mbe 7 kusiya ngokuthi umusa wabuthi iRoma ibingantwa yiye kade sajiphile ngoba ibisenza dola for 6 kwezi zikhathi njalo yenze dola for 8 kodwa kabaningi bagcina besiyazikhele ezifuleni njengoba bekuye one izulu amanzi egeleza khona kanye sokuzabangela ukuthi abantu babanjwe imikhuhlane yesihudo le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabantu ukuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlula emhlabeni zikati bamanzi ke avela lilungelo labantu nxa sikhangela kusection 77 yesisekelo sombuso iyasho ukuthi water is a right so, kodwa ke nqaba nsebe siyathola amanzi ezihotsheni sebe siyathola amanzi asehlanganye lamasuwa sebe siyathola amanzi kumabhawu zabangakwazi ukuthi avela ngapi kugcina ke kuviolate le right mbe singathi sokusephula lelo lungelo ku water sikhangela ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu mbe bacele bakhulume lama donor African Development Bank abavele banzi ukuthi baphathisane nabo so i council kukhanyisa zilalele nje obukabhuka abakafiki khona ukuthi bakunakane khonoko
ukukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphathamandla engathi ngama stakeholders wena laba babona ngokuphathelane lamagetsi i-council labanye ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amazi
thina sizakamizi njengama stakeholders ke siyabe sithola imbiko levela kuyomabhalane wedolobho kodwa ke ingqoqo esingathi ikhangele ehlangothini olodwa ngenxa yokuthi umbiko nje wabuvela phezulu khona ngalo size ebantwini akula kuqoqisana kangako yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye njengoba namhlanje mina siwuthola umbiko veza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubo langaphi ngaphi kibo 6J ziyabe zingelamanzi indawo elamanzi yilezi ezinatha kuthuli khona ngale kuma suburbs so yimbi ke siyabe siyithola sokungazanthiwa yi-engagement yama stakeholders but yabe top down approach bebekuthile ukuthi balokuqoqisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcitshe indawo lapho kuponjwa khona amanzi thesi sisesikhathini sezulu sikhangela ukuthi sithola amanzi phose nsuku zonke la madamu lanxa nje angakabi lamanzi akuya ngapi ngoba kubo 57% full ukugcwala kwawo kakusuthisi njalo kwakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathi sikhuluma abo 90 something siya kubo 80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi kuze kuyephuthe umnyaka nxa kunje sosengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.
Hello ke ngumnomzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obixoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhethe umnumzana Hosiensho Ramakopa ukuba ngumphathintambo wezamandla kagetsi emzameni yokulungisisa ukusilela kwamandla lawo. URamaphosa ukhethe labanye abambalwa ukuba iziphathamandla izolo kuhlelo lwecabinet reshuffle. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ipolisa lenkamba yesupport unit kobulawayo uInspector Kudakwashe Jatikobo ubotshiwe ngemva kokuthengisela imibhobho abantu abathathu abeHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, lichona njani badala, lichona njani hayi, thina siyachona, sithi hayi inkosi ngayilikhokhela kukho konke likwenza le msebenzini yenu, lathi siyabonga kakhulu elisenzela khona. Into engithanda ukuyazisa abantu baseZimbabwe ukuthi bantu bakithi votanini kakhulu, sibili livotele i-CCC, lingaphanjaniswa ngabantu, abanye amabandla abachothoza i-CCC. Ma lifuna ingqubekela phambili enhle kungelabandlululo, kungela kuthini ukuthi shona kumbe Ndebele, votelani sibili i-CCC ngeqiniso ukuze sitshintshe umbuso. Lokho okuxabana okokulwa lamanye amaphathi kumbe sesiphikisa sizaphikisa sesikhipha izanu, into esilwala vele yizanu. Bantu hlakaniphani, livotele i-CCC elizweni lakithi. I-CCC yilibandla elingatshintsha ilizwe lakithi libe lihle. Sohlakaniphani, ntangelisakhula labadala kuze libe lekusasa elihle. Kukhitshwe le izanu eyiyo kambeshuwa esiyisebulela ilizwe indlela ebuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngilethemba abantwana babona ukuthi kwenzakala.
Studio 7 ninjani? Yazi isifiso sami Studio 7, bengifisa ukuthi ukube mhlawumbe amabandla laphikisayo angabambana abe yinto eyi-1, bathatha amavoti wonke banikeze noma ibandla lelo likuphikisayo likhulu i-CCC, sikwazi ukukhipha izanu PF, ngoba ngempela isimo sesikhona ekhaya sinzima bakithi, sinzima isimo sesikhona ekhaya sinzima. Ukube siyathatha la mavoti awe-MRP na-11 wonke siwahlanganise wonke nabo MDCT ahlangane wonke, sikwazi ukukhipha izanu PF, nizobona into zethu ziba ngcono. Ngoba phela manje ukuhlupheka, once izanu PF yawina la izobusa futhi 5 years, ngicabanga ukuthi izobuya silunge. Ngoba ngiyabona ngempela ukuthi simo asikho right, asikho right isimo impela. Izanu PF must go, ngempela izanu PF must go.
Sawubona nasemsakazweni, ngabe linjani kodwa? Hayi nathi siyaphila. Hayi siyamangala yena uhulumende wezanu PF lo ohluleke ngathi umuntu ongakasikolo, ukuthi kahle ungumuntu onjani, ufisa ukuthi abantu bebe njani. Ngoba khona okho kunabantu ikakuphucayo, into ayigijimisayo ukufaka nje ukusa nezidakamizwa phezu kwemizimba abanye abantu, ikwazi ukuhlopha ukuthi abakhe abantwana bakubambi konke lokho. So hayi nangakho le zanu PF yakhe ukuthi ngaba siyahiyekela siphile impilo yethu, otherwise ungabanga ukuthi ngabantu kuvoteni kwabo siyavota ngokufana, sifakele uthuthusilo wabuse ke sibone. Ngoba into enyanyisayo lapha ekhaya sokubuswa yilaba abantu from 42 years bephethe umbuso, and manje bayaqedisa kukho konke lokho kwakukhona. Hayi njengomnanga kwaye nasareni manje ubhizi uwisa amaklasi, kanti nxa engaholisa abantwana amatisha namamisi ukuthi abantwana bazofundiswa ngobani, esazi ukunika amapolisa namasosha akhe imali. So hayi lo hulumende wakhe uhluleke uyehluleka shema, asimazi ukuthi kahle kahle vele yiphi into yakhileyo since engeni lembusweni. Hayi uyazehlulekela.
Siyabingelela Studio 7, ninjani khona lapho e-Washington DC e-America. Okhulumayo ngu-Len Moore, ngidabuke endaweni yaseBhinga eKhamata. Ngokokuhlala manje umuntu use-South Africa, ngokwetho ngithi ngigqugquzela bonke intsha yaseBhinga ukuthi barejiste ukuvota, ukwazi ukukhipha leli qembu elisihlukumezayo. Siyacela yonke intsha bazame ukurejista ukuvota, wonke intsha yamamathonga, wonke umuntu okuthiwa umthonga akazame ukurejista ukuvota ukuze sikhululeke ezweni. Nakhona ezweni lethu sibone ukuthi nendawo yaseBhinga iphucuke, kube nemigwaqo, konke okungokwethu sikuthathe kube ngokwethu. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7, salibonani balaleli nabasakazi bezindaba. Hayi siyazizwa izikhulumo ezikhulumayo sibili, mina ngimangala ukuthi abantu bathi babulala abantu endaweni yaseLupane befana lomnangako. Ukuthola ke abantu bona abasesindebeleni bethwala amakhanda besiya khona belowa besukumizwa beshaya izandla, ukuthi kahle kahle emakhanda abantu kushotani, into eshotayo yini? Angikwazi singathalapha amandla angaklina ingqondo lezi ezigcwele izana, abantu beke bebona ukuthi kahle kahle sokusile laphandle, sokusele nje izinyanga ezimbili ezintathu. Asizameni bantu bakamthwakazi sike siphakamise amameya nama-MP ethu ukuze sikhone ukuthi sizimele endaweni zethu, sizikontrole, sizilungise into esizifuna ukuzilungisa. Ngajabula kakhulu odiyo le ma ingafundwa. Ngiyabonga lapho mthwakazi omuhle.
Studio 7 njani? Studio nabalaleli njani? Basazi bethu nabalaleli. Hayi ngikhuluma ngendaba yokuthi i-SADC izithulele ama-opposition party supporters asemajele, avalelwe emajele bengenzanga lutho. Umsebenzi wami we-SADC i-SADC useless man. Abantu bavalelwe emajele, bavalelwe ithuli tetuwe ngathi akwenzanga lutho. Wonke
namama organization ngaphandle kodwa abantu behlangane ukube nomsindo nyana kuzwakala igovernment le ehlukumeza abantu kube segcekene abantu beyilokuze beyihlaze impela ukuthi kube segcekene lokho ekwenza bangaka abantu balanguage ejele bonke ama opposition bona babo babulala benzani bangaphandle bangaka bezana babulela abantu manje bashaya abantu babulela abantu bangaphandle bonke but opposition maba bangaphakathi amazonke nje azidulele konke ama-organization lokho kunye kwakhona kuzidulele zwizwi ayikhona mani abantu basemajele bengenzanga lutho hhayi ababulele bangaphandle abezana ababulele abantu bangaphandle hhayi mani bayabenza kanje la bantu
salibonani basakazi abahle mstudio seven basakazi belizwe lakithi bengisacingana ngisize ngifundise uba wami abanolwazi babamaye endaweni yaseplumtree endaweni okuthiwa wayehlala endaweni yasemathendele angimazi la ayibuya khona igama lake kuthiwa nguThabani Ndlovu wayehlala nomama khona lapho umama wasithwala isifo sami mina igama lami ngukaspa ncube ngibindane asezabakhwaya umama wami kwakuthiwa unomalanga igama lakhe ngizocela abanolwazi bangithinte kule namba 0680771060 iphinde futhi 0680771060 ngizacela abanolwazi ngithinte kule namba ngicela ngimdinga kakhulu.
Alawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Stalin on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still queen. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I laid low. Get some bunny, get a chance to blow. I got the lamanja, and badan kashan, and jungle bobo. But look, but there's my king, but strapeling young. What in the mina, what in the bogot? Well, I'm in a bovis, I'm a tongue. Shish, they give me shawl. I don't know, capelling, I go poop and put on go about potom and jubus of a cock. Who knows the leaders, the people go back to pull a cock, a pot of a tongue, a sugar lingo, the calling and best. Not a strong as long as I long and bets. I should sell in pep, and look up, and look up, and look. Vele siqedile indaba ndabele boss, the level is high yabona lezama patheke langbamba. Every time ngi speak I teach my lesson and I got the hustle, the master, the passion and brother discussing and testing the special rap you got since saga zabantu yega balunge funga kwa mama mancube hanya bathusa vele baqhuqa. Hey, when I step in the booth, oh my god, yafunga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mic, I'm a predator, trap me a bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since. I am gege beng mele. Oh, ngeke bengumele, hayi ngeke bengumele, yeah. Usebancane nyaka ikhuza vela ngeke lengumele, ngeke bengumele, no, hayi bo, hayi ngeke bengumele, no, hayi bo, hayi ngeke bengumele, no, hayi bo, usebancane nyaka ikhuza vela ngeke bengumele. Yana ku rap, ithoma nqobo, umrapper nyaqhobo, qhabe gazi uqobo, yimi ngo, debele kho, isilungu ngikhuluma qo, ngoqoqo zam rapper beqasa amaqaqa, ngiphethele flow, yababa kusaqa, ngicela ukuqasa begaqa ndi.
Yimi ngo ingoma ka awakhiwe esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba. Usibalikhulu webhanga le-RBZ uyazigwaza ngowakhe lapho ezama ukuhlamba uhulumende. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga lo abanjwa ngamandla ukuthi aye emhlanganweni webandla lezano PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.